lokho kuyinto esingayithandiyo esethusayo futhi ukuthi kube into enzakalayo ngoba thina sikholelwayo ukuthi umuntu kumele azikhethele ibandla afuna ukuba kilo njalo futhi nxa ekhankasa akhankase ngendlela afisa ngakhona ukuthi umuntu osesikhundleni esiphezulu njengesa-vice president uChiwenga akhiphe amazwi anjalo okwethusela umuntu into engalunganga sithemba ukuthi lokho okwenzakeleyo yinto engazoze iphindakale yenzakale kwezinye izigaba esingathi ngolwasemzweni kube yi-isolated incident kungaphinde kwenzakale ngoba xa sikhangele indlela bokukhankaswa ngayo kwakhathesi kade kungenamsindo akade ukhona kodwa-ke inkulumo ezinjalo kumele sizixheke kakhulu.
Bakhona abathi bona umongameli Emmerson Mnangagwa kalacuku nanku ukhetho lukhanya luzaqutshwa kungeladlakela nxa uqathanisa lalokhu okwakwenzakala phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Uthini onalo?
Kusebe sikhumbulene ukuthi ngomnyaka ka-2000 nango-2002 kwaba lodlakela olukhulu kakhulu kodwa ngo-2005 ukhetho lwabakhona udlakela luphansi kakhulu siyakhumbula ukuthi indlela ama-results ayi-announce-wa ngakhona lo ayi-announce ukuthi umdendo wayebiza inombolo ezazingekho xa wawukhangela inombolo ezazikhona nalezo wayezibiza ku-ZBC TV kwakuzinamba ezingayisizo siyakhumbula futhi ukuthi ngo-March ka-2008 kakuzange kube lo msindo sisiya ekhethweni umsindo wasusiba khona ngudlakela lwathola usiba khona ngemva kokuthi zami PF zinqotshiwe baze bathatha ukucutha kufika inyanga ezingu-2 ukuthi ama-results engaphumi.